bafana ningiyeke ngoba bonke sebafuna ithome ngoba inkani zongenza bangithole balele thina sofika sesimoshe ngatshela labafana ningiyeke ngoba bonke sebafuna ithome ngoba inkani zongenza bangithole balele thina sofika sesimoshe labafana sengenzi pa tisa labantwana sebafuna imathula sebenza sokandi ma lamabesa tholile sebafuna ingaki pa labafana sengenzi pa tisa labantwana sebafuna imathula sebenza sokandi ma lamabesa tholile sebafuna ingaki
let me tell you could be superstar like a le magia ka all star kunye ke kama kuka saka saka tello saki saki lasima
Sebenza sokandima, amapesa tholile sewafuna ngakho. Labafana sengenzi pa.